So we see card descender ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 28 kuzibandlela 2022. Igama ngontungameli Nkomo. Ezihamba phambili kulabo sekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zebandla labo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso se-inflation siyehla kodwa abaningi bakhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bedalele Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 153 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-4421 kuthi abahlatshwe esibili bangu-4783. Abahlatshwe esithathu bona bangu-251 kuphela. Inani labaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje selehlele suka phezu kwe-50,000 ngompalakazi laya ku-7,073. Kulabasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla eHarare izolo. Abane laba ngu-Emmanuel Zelas Kumbo, Erasmus Nyandoro, Prince Motebuka kanye loTendai Chigwada. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi abane laba bebegcinwe enkambeni yeHarare Central Police Station izolo ntambama lapho abetheswe khona icala lokubangela ubudlwangudlwangu. Ibandla leli belikhuthaza uZulu ukuthi avunule impahla elithanga namuhla okungumbala walo omutsha ngemva kokuguqula ibizo selichiyana lelithi MDC Alliance. Lomkhankaso uphansi kwesihloko esithi hashtag Yellow Friday. Umnumzana Chamisa labanye bakhe bathi bakhethe lumbala ngoba ulombiko welakusasa leZimbabwe elihle njalo elikhazimulayo alubana iCitizens Coalition for Change ite yangena embusweni. Sehlulekile ukuxoxa lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehlile kancane nxa kuqathaniswa lesomnyaka odluleyo. Ngompalakazi isilinganiso sokudula kwezinto nyanga nenyanga okuthiwa i-month on month inflation besiku 5.76% kodwa iZimstats ithi sehle nge 0.42% kathesi ngozibandlela saya ku 5.34%. lolukatsha luthi njalo inflation yalonyaka iza kwehla kancane okwedlula eyanyakenye. Kusitsho ukuthi intengo ayisoze iqanse kakhulu. Kepha uZulu ukhala ngokudula kwezinto ezitolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ucubungula ezenotho umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyayizwa le imbiko ethi yona i-inflation iyehlile eZimbabwe anyway izimstat. Kodwa ke wele engxenye ngokwabantu abasebenzela emahofisini. Kodwa ke umuntu kazana ohamba esitaradeni khonoko kakuboni ngoba sikhuluma kanje kathesi intengo yempahla ezisebenzisayo nsuku zonke ezisincethayo nje ukuthi siphile ziqansile. Ungakhangela isinkwa sinje sesiqansile. Around 200 bond ukanti sasi kubo 100 and something ukhangele bonke othukela abaqansile kancane ama services esiwatholayo ngakhangela izesa layo ikhwezi ama tariffs ayo so ke ukuthi kuthiwa inflation yehlile singazuzi kodwa kumuntu oku ground kumbe umuntu kazana uzakuthi kodwa hayi naloko akunanzeleka kubona even sesibuya ngapha ku poverty datum line sesikhuluma ngezeholo labantu uzananzelela ukuthi futhi into eliqiniso ukuthi ngo December poverty datum line imali efanele hole umuntu ophansi ukugcina sibe lapho ngincise ukuthi abaminzo ezingama ezingagcina umphefumulo lenyama kundawonye ibiwa around 50,000 khuluma kanje kathesi over datum line ifika khona is over 75,000 so ke nxa kuthiwa kwehlile akuzuse ukuthi baye bekhuluma ngani ngoba engxenye amasisi abathiwe kodwa ke iqiniswe ukuthi nxa uzongena esitolo kathesi uthenga impahla ingazibambeki leyo liqiniso lakhona so ke lokho ukuthi engxenye inflation yehlile I think ku-academic kakhulu kodwa eqinisweni ukuthi hayi abantu abakuboni ngoba bona impahla abazithenga ziqansile zikhwelile so iliqiniso elikhona lelo elingelabanelwa lobalangubani
khona ukungaba kubangela ukuthi abantu bengasakhononi kumbe ukukhuluma nje ngodubo lokukhwela kwezinto ezidolo kungakubangelwa yini
well kuyisimanga ukuthi kanti eZimbabwe abantu badubeka kanje intengo yendlu yakhwela nsuku zonke intengo yamaservice yakhwela nsuku zonke abantu imisebenzi abalayo abantwana bayaxotshwa ezikolo abanye abantu besehle ukubhadala ischool fees abanye abantu behlela lokubhadala amarenti lapho abahlala khona singayiqathanisa imali yethu esiyiholayo yalapha ibhondi yezimbabwe lale emzini emelika uzananzela ukuthi ngapha umkhembo omnyama okuyibo phela abalayo leyo mali nxa uyidinga sikhumula last year ibiku-19,000 and imali efana nayo 19,000 versus i-100 khathesi imali efana nayo uzananzela ukuthi uyayithola kwampi kubo 22,023 kusiya kubo 25 kodwa ke le nto izinto iyakhwela but abantu bezimbabwe bazithulela I think izizathu zakhona ziningi kodwa isizathu sokuqala ukuthi abantu bezimbabwe ababambananga yinto yokuqala ibandla elibusayo lezanupf lihlakaniphile selavulwa ngamaphathi okuninginingi kwagcwala iganga lonke osokusenza ukuthi abantu badonsele amnye donse siyale amnye donse siyale amnye donse siyale khonokhwana yikuchitha abantu ukuthi bangabi lo mkhumbulo omunye yinto yokuqala okwesibili kulabanye la abantu esingathi thina abalamandla bale influence abangathi balokuganga okuthile abangamasela bona abana abantu futhi ngabantu abagangileyo labo abadonsa abanye abantu bahambe labo babanika into ezincane babamzela lapho abantu bagcine bethule okwesithathu sinanzelela abantu baye kade eseZimbabwe sebefuna ukuba amasingathi laba ama-miners nala ama-miners ayokuthi amakorokoza bona abantu ahambe egebhu iganga lonke abantu abaningi ungathi akhuluma ukuthi ahamba khona ngaye la uye gebhu abantu abaningi sebephatheke ukuthi sebedinga impilo ngendlela zonke ukuthi nxa umthole segangeni etshona egebhwa khona la abuye endlini yakhe kumbe ekhaya lakhe after a week so umuntu onjalo nxa ukhuluma laye kalitshanta kulaye kwenza ukuthi bangabambani bengadonsa indawonye
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezenotho. Inhlanganiso emela abantu abathengisa esitaladeni iVendors Initiative for Social and Economic Transformation ithi sisungule inkundla kumakhalekhukhwini kumbe imobile application ngesingisi ejonge ukufundisa uZulu ngenhlelo zokuvota. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Edward Kapodogo.
Last week we launched an application or voter mobilization
Le application izonceda kakhulu abantu baphangela as ma-informal traders to provide critical information around electoral processes. And the application, the good thing about it, uyakwazi ukuyisebenzisa even using e-online or we using offline offline sessions. Uyakwazi also to ask or kubuza umbuzo ufuna kuyazi which you don't know about anything about election, then you get responses. And because we are siyazi abantu bapangela as informal traders kunzima kakhulu kuti bafumane information, because in mainstream civic education sometimes haikwazi kufikelela abantu bayenza informal trading. So that application is going to help kakhulu.
Ungasichasisela ngomhlangano elizawuphuba lezinye inhlanganiso elisebenza lazo.
Ngomso 28 January 2022, Uvendors Initiative for Social Economic Transformation, together with UBVTA, Black Vendors and Traders Association, sizoba sine mhlanganiso wama informal traders kunye nema solution holders alapa with the aim to engage the solution holders as well, giving feedback of the survey results in two words, which is word 11 no word 17. So sizoba naba informal traders from word 11 no word 17 trying to share the feedback ipuma uku survey results with the aim to actually share ama challenges afumaneka by informal traders.
Umnumzana Edward Kabodogo, ngohlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inyo's day, it is Zulu's kukula u cyclone Ana, lichi abantu abangena kumakhulu lamakhulu benelanda zokuhlala eChimanimani enyanga lasePuhera ngemva kokudiliza imizi amabholoho kanye lezikolo. Izim life, iti amapolisa kobulawayo abophe abesilisa abahlanu abahlala eParish Moore abethiswa icala lokubulala isela abalihlasele ngesikhathi lizama ukugqekeza kwenye indlu yebusuku ngolwesithathu. Ichronicle ithi iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kanye lezemfundo sezilungiselele ukuvulwa kwezikolo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uvikwa elakho ukwazisa namuhla ukuthi izikolo zizavulwa nini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani abasakazi nabalaleli? Siyabonga indaba zenu Studio 7. Mina into engicelayo bengicela ukuthi amabandla ezombusazwe kelakithi eMandebeleni bengicela ukuthi babambane. Bazibuze ukuthi njengoba sizinkokheli okwenza sihleke ukubambana yini? Ingabe umuntu usebenza ufuna ukuthi isiso sakhe noma ufuna ukusebenzela noma ufuna ukukhulu ufuna udumo? Kodwa into ebalekile ukuthi eqinisweni abantu bakithi babambane amabandla ezombusazwe, ngoba mina ngokubona kwami akunaso asikho isidingo sokuthi bengabambani, ngoba ukhala sikhala ngesikhalo esifanayo singabantu besintwini. Ungaphuma uqonde eMpumalanga eNtshonalanga sikhala ngesikhalo esifanayo. So besicela ukuthi babambane abantu bakithi, bafunde ukuthandana. Singabambani ngoba sokunomuntu weHararo sibambanisayo, asibambaneni thina sodwa, sithandaneni thina sodwa ngoba ushupho olukuwe lushupho lukini njengomuntu wesintwini lihlulwa yini ukuthi lingabantu besintwini libambane lingabakhokheli yini into elihlulayo yini into ezokuthi ingakwazi ukukhulumisana ukuthi hayi asibambaneni ngoba sinoshupho oluyi-1 sisonke ngiyabonga
Njani lonke basakazi baStudio 7 lamaZimbabwe wonke mina ngithanda ukuthi amabhayo election lawa abuyayo ngomatchi lawa abantu babeke ilihle libanze kuwo mina ngilasiqiniseko sezekhi ukuthi zekhi zafa yaqhuba ukhetho olulungileyo eZimbabwe lapha ngoba uzekhi ngumntana ezana uPF ayizimelanga izekhi liqiniso lelo ezonke lo mama lwana obuvulwana uthi igumba yena lwana akula nto ezahamba kuhle khona phana kuzekhi ngoba lwana umama lwana siyamesaba eZimbabwe ngumama esithi nxa simkhangele emapikitsheni sizwe iinwele zethu zisukuma sisesaba ngoba ugango okunye okumangalisayo yena lwana umama yena lwana ezilonge khona khona phana kuzekhi akula nto ezakwenzakala ukhetho lolu olwama-bio election balutshontshe kudala balubiza nje sebekwazi ukuthi sebeqedile ngakho impumela sebelayo bazawina ngoba vele izekhi ingurefuli osekela izanu PF nothabanye abantu so ngiyacela ukuthi ama-opposition kuqapheleni kakhulu khonokho kuyinto singatsho sithi sizawina kodwa ekugcineni sebesifake imkhono ekhanda sihlaba umkhosi sebehlezi ephalamende abezanu izihlalo abazinike zona bengavotelwanga ngabantu umama lamthi gumba ugangile lwa izekhi ro ngokumangalisayo kakudilizwa izekhi kudilizwa imithetho kuqalisa izinto ezintsha ukuze sibe nokhetho olukhululekileyo ezimbabwe ezilonke kulezi zekhi kuyabolokho kusala kulokho kubusa izanu nabomnankagwa nabotshiwenke abantu abagangileyo
Salubonani mthwakazi omuhle salubonani basakazi beStudio 7 minela migama ngoAdo Shaba ngithanda ukubongela iqembu lethu elitsha iTriple C ekhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa kanye nenkokheli zakhona zonke bathethe isinqumo esihle kakhulu esisibonga kakhulu ukuthi bephume beshiyane laleli gama lethu MDC ngoba kade selimotshakele kade selibanjwe izandla ezilemkenke izandla ezingcolileyo izandla ezingalunganga ngoba wonke umuntu besedlalela kilo ama-CIO besezenzela umathanda esebenzisana nabothokozani khuku uDouglas Monzora oMorgan Committee siyabonga ukuthi bathethe isinqumo esi-right ngesikhathi esi-right siyafika unyaka ka-2023 liyabe selihambile wonke amakhona ezwela kithi siyabonga kakhulu ngathi bengalibambisisa bekwazi ukunqoba ngalo 2023 and nginayo nalo ithemba lokuthi kuzokwenzeka ngo-2023 ngithanda nje ukuthi kuzakhamizi zaseZimbabwe ezilonge uzazo uyisakhamizi zaseZimbabwe hamba ekhaya ufike urejiste ukuvota ngobana ma kufika i-election ka-2023 masambeni ngobuningi bethu ngoba indawo lezo esicatsha kizo lezi emazweni abanye abantu uphile kanzima uma singalungisa izwe lakithi libe lihle sikwazi ukuphila ngcono impilo ingaguquka lathi sikwazi ukuhlala emakhaya siphile njengabanye abantu abaphila kulesezweni lakubo hayi siyabonga kakhulu siyabonga ngathi yonke into ingahamba kahle
Salbanani, Sarazum Kulum, Sarazabantum, Sarazo 07, Sandingrela Lonke, Sarazibonke, Nabo Patibonke, Sarazo Sabana Kulu, Sajuris, Nazinan, there is a Kini Sos, Nabanda Lakura Kulum, Sarazo 07, Kostatin de Vele, Hilbro, the Tano Kuma in the Jolas Malema, Mina Ngona Araspi or Aras Kafuli. Into a Kulumayo, Ngamu to write. The mass of Africans now, Ngama Africans, Singapore for Nok and the 47 Zinuabo, Kumilan of my servants, Milan of my servants, let's say, all right, Madam Namaka, Wilzi, Magit, Mora in England, to see Lapo, Mara Sharens, Rosoma Security, Mr. Lelula, Silapo, Yanaban Basaka. So I'm sure the Gangabo, or Church, Melissi, Nabo, the servants, the Pena Basil Babu, so that's why I'm taking wrong. But in the bag, it is in our cool, but no so pointy was a loom. Only Musa says, I'm tender as yet. But to see being legitimate citizens of school legging the citizens in the Kaya, who still have won girls and pairs of pennies. The swap one day was a long, the very long came as Papa Master and Devela Master, and Tender Cool, Santander Cool.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umnotho weMelika ukhule ngesilinganiso bhose sokuyisithupha ekhulwini i-5.7% nyakenye, okungokwakuqala ukuthi udlondlobale ngalindlela kusukela ngomnyaka ka-1984. Umsakazo munye uthi eleMalawi selifake indawo ezihlaselwe isikhukhula se-Cyclone Ana esimeni sengozi i-national disaster ngemva kokuba leli zulu libulale abantu abangamathumi phose amabili 19. Singene kudaba lweMelika. UMongameli Joe Biden uthi uzakhetha umuntu wesifazana onsundu ukuba ngomunye wabahluleli bedale le-Supreme Court. Lokho kuzaba ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi kube lo mahluleli wesifazana omnyama kulumthethwandaba. UBiden wazise ngenjongo yakhe izolo ngemva kokuthiya umsebenzi komunye umahluli uJustice Stephen Breyer obesele minyaka yokuzalwa engamathumi ayisishiyangalombili lantathu 83 njalo obesephethe isikhundla lesi okweminyaka phose engamathumi amathathu. Uve ngomunye wabahluleli balenkantolo abeyamele kuhlangothi lwebandla lamademocrats. Umthethwandaba lo ulabahluleli abayisishiyagalolunye. Abayisithupha babo bayamele kuhlangothi lwamarepublicans. UBiden wayevele ethembisile ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye ukuthi uzakhetha owesifazana onsundu abe ngumahluleli walenkantolo kungaba lethuba. Uthembise izolo ukuthi uzakhetha umuntu olesithunzi ohloniphekayo njalo owaziyo umsebenzi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Mbona ngathi ulungile, mbona ngathi usendimeni yakhe eyokuthi agcwalise lesi sifiso, lesi thembiso sakhe ukuthi uzakwenza. Ngoba bakhona sibili obaba labo mama lapha madoda akhona abaqeqeshileyo abaqualifya ukuthi labo bangahlala khona phana phezulu behlulele imithetho ephezulu khona lapha. Lapho kangimsoli sibili ngibona ngathi wenza into eyiyo eqondileyo. Ngoba kwesinye isikhathi thina abantu abamnyama kwesinye isikhathi bangathi basikhangelela phansi kungathi asingeke senze lutho. Lanxa sibalile sifundile siqeqetshile kodwa kuyajinge kulokho kungathi hayi umuntu omnyama umuntu omnyama. Kodwa ke nxa esenza njalo ngibona ngathi sibili kwenza kuhle. Kuzabala lokho okuthiwa yibalance phezulu lapha. Ukhona lo ndoda omnyama kodwa ke hayi siyambona simkhangele kulezi insuku lokwenza kwakhe sikukhangele.
Kulokukhonona okukhulu ebantwini abamnyama abathi uBiden kaqhubi kuhle umsebenzi ngoba wathembisa ukwethula umthetho ovikela ilungelo labo lokuvota bekhululekile bengenqatshelwa imithetho abathi yethulwa ngama-Republicans ngabomo. Ukukhetha kwakhe owesifazana onsundu lokhu singabona kumsondeza njalo ebantwini abamnyama yini bemvotela ngobunengi kukhetho oluzayo lanxa nje bekulokukhonona konke lokho.
Siyananzelela ukuthi abantu abamnyama lapha e-America yibo ababreaker ivote liyana eyachaphisa uBiden ukuthi abe ngupresident khathesi. Kodwa ke eqinisweni ukuthi abantu abamnyama bajayele labo ukuthi bese bekhangela ukuthi bangathi bayakhongozela kakhulu ukuthi xa usesikwenze so sokumele ukuthi la wenze so. Ngibona ngathi into eyahluphayo la ngesikhathi sika-Obama. U-Obama laye wachatshiswa ngabantu abamnyama ngoba abantu abamnyama lapha e-America bayi-swing vote, lokho esithi swing vote, ukuthi khona bona bangasukuma bayevota vele kawuphumeleli lowo ongazokuya umbani ngoba amakhiwa ajayele ukuthi adabuka nephakathi ekukhangeleni izinto lezi. Bese kusithi bona bese bebuya-ke bangabuya bese bevota lowo abamkhethileyo uyawina. Manje-ke bangaqeda khonapho bayabuyela futhi ezindlini zabo bayehlala sebekhangelele ukuthi kumele wenze maye akuchiphanga njengakhona lokhu. Mina ubona kwami ukuthi khona kungenzakala ukuthi uBiden agcwalise izifiso zabantu bonke ngasikhathi sinye. Lo-Obama laye kwabanjani wehlule ukugcwalisa babesithi wehlule ukugcwalisa izifiso zabantu. Kodwa mna mbona ngathi ngesikhathi sika-Obama abantu abamsundu bakhwela kakhulu babasendaweni eziningi eziqakathekileyo. Mbona ngathi lakhathi ezinjengoba laye ekhweza umuntu omnyama emsa ku-Supreme Court wenza into elungileyo kakhulu. Akungezake kwenzakale mina ngokubona kwami ukuthi abantu abamnyama bathole ukusuthiseka ezintweni abazifunayo. Kufanele ukuthi bahlale belokhe belwisa ukuthi bavote, bavotele izinto zabo. Asithi thina wona lo mthetho wama-Republicans owokuthi uzama ukubacindezela ukuthi bavote, bangawephula ngokuthi bona basukume bayivote. Ama-Republicans phela angezake abamise ukuthi kathesi livotelani, indaba lisiye elayinini lisiyavote. Abangezake bakwenze khona lokho. Njalo yena uBiden aniboni ukuthi yena phela kavoti ukuthi athi umthetho lo kawuye phambili kumbe kawuye emuva. Kwehlule khona ngale phezulu laba ama-Democrats bekhona. Yikho engikubonayo khona lokhu ba. Mina nxa bengingathola isikhathi bengingaba-encourage bona abantu abamnyama labo ukuthi hayi sukumani libambane liqhubekele phambili loba kule mthetho yona leyo lifukanelayo lisiya phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. kulaba sekeli bebandla likaMnumzana Nelson Jamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla izolo. Ugantsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi isilinganiso seinflation siyehla kodwa inengi likhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba weSupreme Court. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.